Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Malamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 26 kuMbimbitho 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
a national day of prayer and fast, and invited the nation to join me and the religious leaders from all denominations to seek the help and redeeming hand of our God.
Umongameli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni wokubonga owe President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe emzini wakhe owe State House eHarare.
Ikakhulu abantu abampofu. So sesibona ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjelwe liqhawe labo. Kodwa siyazi bakhona abanye laba esingathi maybe immediate class. Labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi.
Ube ngumongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli obhobhe mhlaka 17 uyonale inyanga ubekiwe namuhla eChato lapho abedabuka khona kuhlelo woza Friday namuhla silo Martin Sanda ehamba leqembu lakhe lendolwane Superstar. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Meli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni wokubonga ngezibusiso owe-President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe emzini wakhe we-State House eHarare. Umongameli Mnangagwa uthi ubekeleli ilanga ukuba kubongwe usomandla ngezulu eliningi eline elizweni lonyaka. Iningi likhangelele ukutshaya inala okulakho ukuthuthukisa isimo somnotho. Umevis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Embikweni awethule emkhosini womthandazo wokubonga umdali, umongameli Mnangagwa uchasise ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
You may recall that last year
lizakhumbula ukuba ngiphawule umhlaka 16 Nhlangula 2020 ngalenza laba lusuku lokuthandaza lokuzincitsha ukudla. Nganxusa uzulu wonke ukuba amanene lami kanye lenkokheli zenkolo ezitshiyeneyo ukuthandazela umusa kaNkulunkulu. Lizakhumbula ukuba ngiphawule umhlaka 16 Nhlangula 2020 ngalenza laba lusuku lokuthandaza nganxusa uzulu wonke ukuba amanene lami kanye lenkokheli zenkolo ezitshiyeneyo ukuthandazela umusa kaNkulunkulu.
Lanxa obekhokhela lumkhosi umfundisi Andrew Taunashe ubeqonqosela kokuphela ukuba lo kungumbuthano wabakukholo lwesiKristu bakhona bavele kwezinye inkolo ezibalisa olwesi-Islam. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ishmael Dua uchaze uMnangagwa njengomkhokheli ongelabandlululo kunhlangothi zonke zempilo ogoqela olokholo.
Wena Nkulunkulu wathi wena wadala abantu abatshiyeneyo ngemihlobo ukuze basebenzisane ndawonye ngendlela ezokudumisa wena. U-ED wakulalela lokho. Namhla silapha kungelani lombala umhlobo kumbe ezombusazwe, ungakho sithi makabusiswe u-ED.
Umnumzana Efindlela Ncube wezokulondolozwa kwamalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association upha umbono wakhe ngalolu suku.
Wona umkhuleko muhle ukuthi wenziwe kubongwe izulu, kubongwe lokhu lalokhuyana, kodwa kakubongwanga ukuyakhuleka kuphela. Kumele izenzo zokubusa kahle zibonakale, yizo ezikhulekayo ukubusa uhlonipha amalungelo abantu, uhlonipha umthetho, uhlonipha iconstitution, ukungela corruption, ubuswa ngendlela ehlonipha abantu, yiyo indlela yokubonga uNkulunkulu.
Umnumzana Ndaniso Mpande, isakhamuzi sedolobheni leGwanda, laye uthi kakuncedi ukukhuluma ngomlomo okungasekelwa yizenzo.
Ngathandaze yedwa labangani bakhe khonale eHarare etshiyane lathi ngapha. Thina ngapha siphethe siyakhala sikhalela abazali bethu ababulalayo ngesikhathi zombhuqazwe. Sikhalela abantu ababulalayo okumele ukuthi ngabe lamuhla sijabula silabo kumbe ngabe lamuhla sisokola silabo.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube yena uthi lolu luhlelo oluhle.
Kunohlelo oluhle lokuthi abantu bekhuleke bebonga izulu kodwa akutsho ukuthi sokuza kuqula ezomnotho elizwe. Lo hulumende kumele ukuthi bezame imizamo yonke ukuthi benze ukuthi ukudla konke sikutholile lathi sikwanise ukuthi sikube esikhiwe sithi sustainable than ukuthi sibe sibonga izulu. Umnotho welizwe kufadalala izinto zonke.
Ekupheleni kwengoma yelizwe ehlatshelwe ngokukhokhela kwabe police band kuthethwe umzuzu owodwa wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo izihlobo labangane ngenxa ye-COVID-19 abakhunjulwe namhla bagoqela uBishop Abel Sande yena obhubhe mhla ka-27 Nhlolanja kuwona lo mnyaka. Omunye wabafundisi obesiba yingxenye yalabo abangena imihlangano lomongameli selokhu waqalayo inhlelo zokuthandazela ilizwe ngaphansi komanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu we-Faith for the Nation Fana. Inkokheli yenkolo ezehlukeneyo ebenxusiwe ihle yasuka lapho yayahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 emveni kokuba omunye wabo uBishop Nehemiah Mtendi weZion Christian Church ecele ukuba bavunyelwe ukwenza lokho. Amaqembu agoqela ele Family Voices lele Police Band yiwo akade ecula ingoma zokholo ebezisekela umbuthano womthandazo walamhla owenzelwe Estate House eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi aphose yafike amahlanu 54,800 ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine elizweni kusukela lolu hlelo luqalile ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36,700 asetholakale ne-coronavirus kusukisela nyakenye leli gcikwane liqhamuka elizweni. Abazenkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34.5 babo kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,500.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Tanzania namhla lingcwabe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana John Magufuli ekhaya lakhe eChato kulandela ukubhubha kwakhe mhla ka-17 kuyona le inyanga. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa njalo isikhundla sakhe sesiphethwe ngunkosikazi Samia Hassan ogcotshwe ngeviki edluleyo njalo okhangelelwe ukuphatha intambo zombuso ukuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ubonge inkokheli zakwamanye amazwe labo bonke abethulele ele Tanzania amazwe enduduzo kulandela ukutshona kukamnumzana Magufuli. Umongameli Hassan ngowakuqala wesifazana ukukhokhela kwele Tanzania njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Ukuhlaziya imbali kamnumzana Magufuli lekusasa eTanzania sixoxa nomnumzana Walter Sunungoli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UMagufuli okwakuqala siyazi ukuthi wathengena wathandwa kakhulu ngabantu, wamisa izinhlelo eziningi ezazibonakala sengathi zidlalisa imali. Wathatha leyo mali wayihambisa ezibhedlela, wayihambisa lapho okulabantu abampofu abazosizakala khona. Kodwa ngenxa yokuthi ipolitiki isebenza ngendlela yayo, uMagufuli uthe eseqala ukuthi athathe inyathelo kulabo bamakampani akade ehuquluza umnotho waseTanzania. Wabonakala sengumuntu omubi ngenxa yokuthi wayesethintela abangathintwayo, ikakhulu laba abezinkampani ezivela ngaphandle kwelizwe, ezivela emazweni abantu abamhlophe. Lokhu kwenza ukuthi uMagufuli batshintshe indlela abakhuluma ngayo ngenhlelo zakhe, bamenza umuntu olochuku, bamenza umuntu olengqondo ezingancediyo abantu baseTanzania, ikakhulu kwezamalungelo abantu, ikakhulu kwezokhetho, ikakhulu ukuphatha abantu abaphikisana laye. Kuthe kufika isikhathi sokuthi kube lo bhubhane lo COVID, wabonisa ukuthi ulengqondo yokuthi yena azicabangele. Lanxa abantu bebesithi uphikisana kakhulu ngalabo esingathi ngabe-science, kodwa yena usebenzise ingqondo yokuthi i-Afrika kufanele ukuthi isebenzise i-science yayo ukuthi ilwise ubhubhane lolu. Manje siyazi-ke ukuthi nxa uzama ukuthi ukhuphule i-Afrika, ukhulume izinto ezinhle nge-Afrika, bayafuna nje ukuthi bekuvale. Ngakho laye bamvalile, even ngendlela afe ngayo besokungani bayamhleka ukuthi ubephikisana le-science. Ngenxa yokuthi i-Afrika singamavili okubhala imbali zethu, kungenzeka ukuthi okuzakhunjulwa kakhulu yilokho ukuthi ubephikisana labantu be-science, ubephikisana lokuthi amakampani atshontshe inotho yaseTanzania.
Amaxuku abantu ababuthene ukumvalelisa langezinye nje insuku esililweni bebebaningi, kungabe kusitsho ukuthi abantu bayamthanda yini?
Bamthanda kakhulu, njengoba ngisho ukuthi ikakhulu abantu abampofu. So sesibona-ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjelwe liqhawe labo. Kodwa siyazi bakhona abanye laba esingathi maybe imiddle class, labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi, njalo bebencedisana lalabo abathathela izindaba abasuka ngaphandle kwelizwe.
Lowo othethe isikhundla sakhe ye osengumongameli kathesi,
lowo othethe ulakho ukuthi ashiye indlela uMagufuli abehamba ngayo, athathe eyakhe indlela. Kusiya ngokuthi yena ubona sengathi iTanzania ingathola uncedo bani kulabo abefuna ukuhambisana nayo. Kodwa nxa angakhetha ukuhamba ngenhlelo lezi sithi thina i-Pan-African approach ekade isetshenziswa nguMagufuli, kuzoba nzima ukuya phambili ngoba siyazi ukuthi i-Pan-African approach iyabethusa labo abahuquluza umnetho wase-Afrika. So kufana ukuthi angene ezinyaweni zikaMagufuli. Zinkulu-ke inyawo zikaMagufuli, asazi. Kodwa-ke ule thuba lokuthi laye abonise ukuthi abantu bangomama labo bayakhona ukuthi bakhokhele.
Lo umnumzana Walter Sonunkuli Mbongolwane, ngcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ese-South Africa. Lifetalk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuzivikela ekutholeni umkhuhlane we-COVID-19 e-Sinopharm vaccine. Omunye wabasanda ukuxotshwa wakudalela ephalamende umnumzana Kucacaphulu uthi kuyamangalisa okwenziwe libandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngunkosikazi Mathiwe ngalo somlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda, okukhanya besetshenziswa libandla elibusayo elifuna ukubhidliza ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ake sizwe ikhuluma ngodaba lolu lo mnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF elo gives to the Studio 7.
Liyakwazi ukuthi i-attack le try and silence. What is being silenced is not the PDP. Okuchaywa yiZANU yi-MDC Alliance ekhokelwa nguNelson Chamisa. Ngoba balokhu besilwa impi naleyana e-legitimacy. Impi ye-legitimacy ayikaphela. So impi ye-legitimacy khonakana kuthiwe kulokhu ukuthi uMnangagwa is not legitimate, uMnangagwa is not legitimate. Yikho okwenza wa-withdraw ama-MPs wonke lawana i-MDC Alliance. Awakuthiwa sebeku-MDCT. So yikuqhubeka kwakhona khona lokhu. Of course izalo ekwenzayo ukuthi izimpi zenezo ziyabe zikhona within amaparty iyazithatha iziweaponize izisebenzise khulume labantu bangene esikhwameni sayo ibasebenzise. In our case uRuganda besingelampi layo ngoba asimazi. We're not having a fight with you. You can't call it an internal fight because it's not our member. So in the case of Uganda, which would what is an Ubana assertions to achieve your objective, you would simple as a corner, a parliament. Wakangela atesiko that objective has been achieved ngoba asikwe parliament ayikwe parliament alezo kuzatizuza debate constitutional amendment number 2 yabe ingekho. So it has been achieved and in so many other things that this is raised ngoba wakhamba ebali answered uzabona ukuthi nayi parliament ingena ku committee kupasa umthetho onjengana nalo siyabe sibuza izinto eziningi sibuza izinto eziningi causing many changes. If you go to the answered and look at ilokuze iphosa yabe njaleng so nina le iphosa yabo this umthetho nalo law and order maintenance. You will see in terms of the debate how much this group of people now recall where you have badinga uzabona ukuthi how much contribution they make in terms of law making and then you will find ukuthi that's why they are being recalled where possible.
Yeah, what is bese ubaba Golide says ukuthi uthini baba Golide uyamuzwa yakhuluma lapha ke ubaba Phulu.
Abantu nqabe lama issues ngakho lama problems abafundi ukuthi ba solve be border konali hathi uthola ngaba lama problems siyafuna ukubiza umakhelwane nguye osephakathi kwento yakona noma lapho yena ebe vele engekho ngisho ngoba lakhe kule state asila sizathu njalo asila sidingo sokuthi singenele ilokuzeni iMDC alliance kumbe amanye ababandla angaba aseparliament ngoba already thina eparliament kuyaziwa ukuba sine 2/3 majority which means ukuthi wona akulambe singayehluleka ukuthi siyipase nxa sifuna ukuyipasa njengebandla elezanu PF. So akula need ukuthi mina singafuna ukuthi ubona sisipase bese into njalo ungakhumbula umongameli wethu nguye waqalayo ngemva kokhetho esithi no akucreate a position ka leader of the opposition manje pho nxa umuntu lo engumongameli wezanu PF esithi wona asicreate any position a leader of the opposition eParliament usho ukuthi namhla nguye osefuna i-one party state njalo andabo laba bantu kuphela into ekhona ukuthi bona sokubonakala ukuthi hayi into le iproject le singani isifadalala isisiwa ngakho ke somele yabona lokho ama last kicks of a dying horse olusuklaja on straws ukuthi uzame ukuthi uphefumule sokunzima laphana nxa ubudibha laphana nxa usugalula anti abantu uyabamba ngisho nani ngoba sokunzima phela laphana yinto fanele siyenzakala khonapha
lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF lo mnumzana kocaca Phulo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni besilethulelayo enkundleni yeFacebook kukhasi leviyo eNdebele. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lenze kahle iqembu leZimbabwe Warriors elinqobe eleBotswana 1-0 izolo kusihlwa lahle langena kuma-finals enkezo ye-Africa Cup of Nations. EleZimbabwe elilemklomelo ezithiyangalombili lilandela ele-Algeria kungalani yesibaya sika-Group H. Iqembu leli lizanqakelana leleZambia ngeviki ezayo. Impumela yomdlalo lo kawusoze uguqule isimo sengalani ku-Group H ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo ye-AFCON ezadlalelwa kwele-Cameroon. Ingcithi wezemidlalo yenguqu uThandazani Zimbwa uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokuphumelela kweqembu lama-Warriors.
Lokhu siyakuthakazelela kakhulu njalo siyathokoza ukubana njengelizwe elidlala umdlalo wenguqu lathi sizabe silabanye abaphumeleleyo sihlangana sikhona ngale eCameroon. Ngakho ke siyathokoza siyajabula njalo sikwamukele ngenhliziyo emhlophe. Sisuka lapho ke kumele sikunanzelele ukuthi aso okwakuqala ukuthi siye kuma-finals awe Nations Cup. Lokhu sokungwesihlanu sike sahamba lo Sande Marumo ngo-2004 sawela njalo ngo-2006 sisiya e-Egypt lo Charles Mhlauri sazokuya e-Gabon lo Callisto Pasua saphenduka futhi sa e-Egypt lo Sande Marumo khathesi nanku sesihamba lo Loka singakuwa ngokwesihlanu kodwa uzananzelela ukuthi izikhathi zonke sihamba besiphelela ku-first round besingafiki kuba ngalesibili
sokumele ke iqembu leli lenzeni ukuze ukuthi nxa lihamba khona ngale ku-AFCON
lifike linqobe kulokuthi lihlala nje lisikaphansi.
Kumele sihambe ngale sibe njongo yokuthi konke esikudlalayo siyakuyina. Singabi lenjongo leyane ukuthi hayi sifuna ukuphuma kuphela ku first round. How? Kati laba nanku aba esidlala labo. Abanye aba iAlgeria isike yafika phambili konale kuma semifinals lama final kodwa siyadlala labo behluleke ubusidla ngakho ke kathi nxa sizahlangana kuma finals ukuza sehlula ukuthi sidlale labo ngendlela yona leyi esiyenzileyo bebuya eNational Sports Stadium besehluleke ukusidla kuyini ngithemba isikhathi samanje kusiyafika ama finals kuqakathekile ukubana sihle siqalise ukukhankasela okokuqala imali sibone ukuthi imali efunekayo ukuthi nxa kuyiwa emidlalweni njengaleyo kungaba imalini nxa leyo mali itholakala siqale njalo lokudinga lokuzwanana lamaqembu alabafana abazasidlalela ukube ukwenzela ukuthi kube lezivunyelwano ezenelisa ukuthi nxa umqeqeshi wethu esithi ufuna ukuthi abafana bake bahlangane kudala sikulungisile ngakho ke kuqakathekile ukuthi sihle siqale khathesi ukuthi siyafika ama finals lawo siyabe sivele sesizilungisele njalo sesileqembu lethu esilaziyo ukuthi abafana bajwayelene silithembile okunye ukuqakathekile engikubonayo ukuthi kwelakithi besithanda ukuqakathekile tekisa laba badlali abavela phandle abangadlali besekhaya kodwa ungakhangela umdlalo lo osusikhambise eCameroon ohlohlile ngumfana obeloko edlala khona apho eZimbabwe akunyanga zantshwala eTanzania kodwa bevele edlala khona apho edlala kuFC Platinum edlala kuBulawayo Chiefs simkhangelela phansi ngoba ube ngaphumanga phandle kwelizwe kanti singananyanga ezimbili ezintathu eTanzania sesimbiza
uthandazani Zimba ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Hello, what's a Friday namhla silo Martin Sibanda ehamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bephethe idlaladela welitsha elilesihloko esithi uyavuma. Kubika umthungameli Nkomo weStudio 7.
Isihloko sedlalante ethi uyavuma Sisithe isikhathi indolwane ithule kodwa umholi waleli qembu uMartin Sibanda uthi bebenyamalele nje bepheka loluluju asebelwethulile
sithi sintu ukuhlehla kwenqama isibuko kubaleka kodwa kuyathola amandla so bengibalungiselela nje elinye idlalade elizofika ezinsizweni zabo lakhe njengoba nje ngihlala ngisenza ama album esengisebenze phezu kwawo mangisukela endolwane sihlangene kuthi ukuthi asay 16 kuthi ukuthi sindolwane sasebenza South Africa ku 13 album ndesenye esukele ke no Charles ngingedwa nga recorder ama album amathathu lena ngesithathu yokuqala bekubakhuzeni esibili ngokonke zokulungisa manje ngithi uyavuma
Idlalate leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi bakhohlisene kanye lale ethi amanxeba lapho uSibanda akumbula khona ingqwele yendolwane Super Sounds uAmson Ndebele yena obhubhele engozini yemota ngo-2007 Yeah,
kukhona into elokuphila ngaphakathi kwami ngalendoda esesicula sonke ukuthi makwenzeka zonke izinto ezimbi ukulahlekelwa ngumuntu nje lapha emhlabeni njengoba ngiphila kuyazi ukuloko kuvuka amanxeba olalana amadala ngiloke ngimcabanga kakhulu and bangithi ngiyabheka around since ahambayo igap yakhe ayizange ibaleke empilweni yami.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu uba uthola njani Sibanda?
Uyatholakala ke online ukhona kuma digital stores onke emhlabeni o YouTube o Spotify you name them sinawo ama hard copies ikakhulu lapha eMzansi Africa lapho engikhona ngiseMzansi Africa mina ababe befuna ukukhuluma nami bengakhuluma nami through my PA enumbeni ethi 0643170075 noma bangifonele mina direct ku number ethi 0623218290.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalandeli bami nabathandi bomculo kuyo yonke indawo, ngibatshela nje ukuthi ngiyabathanda kakhulu and ngibathisela impilo enhle, ngibathisela ukuthi baphephe emkhuhlaneni yomhlaba and ngibagugudlela ukuthi bathenge ama originals ngoba lokho yikho kuzosenza ukuthi siqhubeke senza music.
Ngemva kokutshona kuka Absoni, uMartin wasala ehlabela lo Charles Ndebele beyiphethe indolwane Super Sounds kodwa bazokwehlukana baba ngabaculi abazimeleyo. Uphuma ke enkundleni uMartin Sibanda lendolwane Super Sounds ngale ethi ndomukumbuza.
Kuhlukane lesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni owe-President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe esigodlweni se-State House eHarare. Ube ngumongameli weleTanzania uMnumzana John Magufuli obhubhe phakathi kwayonale inyanga ubekwe namhla eChato lapho abedabuka khona. Kuhlelo Woza Friday namhla sizwe uMartin Sibanda ehamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhonapha eWashington DC.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.